abomdabu abalisa osobhuyizinduna abantu ababehlonipheka ngale muva iningi labo kade sizibhabhu bakhona bahaye beqonda iningi labo ezibhabhu kade sebaguquka baba ngabantu bekhohlakade nale busa yezamthetho abantu abaningi babanezela ukwenza kwabo sebephithi ngayezamthetho sebekhohlile ukuthi bona bangama-200 bomdabu ngokunjalo-ke abantu abaningi balovalo ukuthi ambe ngaso kunyeezandleni zalaba bantu kule ngozi yokuthi abantu abangaso bezamthetho bazasenzani njalo sokuvela ukuthi abantu amalungelo abantu alimali esikhathi sokuthi lo angaso bezamthetho sobala zama ukuzenza wakhona kwezela athole ukudla khona kwana sibona ngathi kukuphamba lesilungelo funa okuzaphamba nosinxa yokuhamba kohlelo lo
sizwe isikhulumeli sezanup f ubaba uChristy Mthangwa ekhuluma namhlanje sithi bona njengebandla bazakhokhela uhlelo lukahulumende olo okwabiwa kokudla
vele ibandla lezamtf azidaya ngokufihla sesiyasenza kuma-platforms amaningi ukuthi bayasho ukuthi ezimbabwe izanupf nguhulumende uhulumende ngozamtf sosizaiza lezonkulumo ziphuma kubakhokheli bezanupf nala abantu abauhulumende so-ke ngamthanga ekhuluma njalo akufuna ngathi sikakhulu thina kuvele kufakaza loku esikubonayo kusenza kahle and eqinisweni ukuthi nxa kuuthi ibandla lezanupf selizathingana kumbezeza lezinkulo iqiniso ukuthi izinkinala lazo nezo esizithembileyo esaziyo ukubana hayi zizazama ukungcono kwazo kodwa-ke siyabe sezibanjwe ngentamo lapho ukubana zigijime zisenza ukuyintambo yezamtf ukanti uhlelo lokudla lwebalimi babantu bonke kungayandaba ukuthi umuntu lowo ungashibhali ngoba eqinisweni ukuthi abantu sonke lapha ezimbabwe siyabhadala imithelo etshiyeneyo ngokunjalo kulilungelo siyabahlali bezimbabwe ukuthi ngaso kufika lesi sigaba sokuthi sinika ukudla ema ukubana izulu alinanga kufanele sonke sinika ngokulinganayo ngoba sonke singabantu sonke sidinga impilo sonke uhulumende lo
sizwa njalo abanye abasemadolobheni besithi ngabe uhlelo lolu luyangenela njalo luphathisele abasemadolobheni njengoba indlala isibhahile lokhu likubona njani
well eqinisweni ukuthi abantu emadolobheni labo indlala ingenile singakhohlwa vele abantu abahlala emadolobheni kathe esiningi labantu amakhampani awabo siyakwazi ukuthi phose abantu abangaphansi kwethumi ngu-70 kwisikhathi i-10% abantu bona ngabantu yobantu abathathiwe iningi labantu leli iquqalo eliningi belalithathwane abantu abazama ukuzisebenza bazama ukuthengisa iyinto zokuthengisa yabona zenela abantu so abantu abaningi badonsa nzima ungadlala ezindlini lapha khonapha obulawayo bakhona abantu abadla kanye ngosuku bakhona futhi abanye abangalirobazakudlati kanye ngalelo suku so kuyadengisa ukuthi kule nkinga kwenkuzo yokuthi uhlelo lolu libuye futhi emadeni.